Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande. Obisika indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-3 Ntulikazi 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali.
Uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku-Member of Parliament, yona le imali ye-1,000 US dollar kumbe 20,000 rand, lami ngikhuluma nginje ngangelayo.
Ibandla lesi lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho.
Mat North kathesi kande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma-constituencies zethu wonke elichumi lantathu.
Iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi abavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU-PF.
Hayi, uvota zuzingekile, zuzingekile noma ungaba yobunzima kuvota zuzingekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba isiphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali. Kuthi kwelokudinga amakhansila, ibandla leli lenelisa ukufaka abangamachumi ayisithupha lasikhombisa 67. Kumalunga edale lephalamende, leli bandla lizancintisa koBulawayo, eMagwegwe, leBulilima kunye leMangwe. Ngesizwe ingxoxo esiqhube lomholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Imali ebezifunakala ikakhulu masikhangele udaba lwama MPs bekufunakala imali esiningi kakhulu.
Siyabona ukubana like lakhalaza ngemali. Lingathini lina ngalokho njalo ungasela ukuthi wena njengomongameli webandla sikhona yini isikhundla ozasincintisa?
Yes, inomination fee eyaphawulwa njengenhlawulo yokuthi abakhontestayo babhadale okokuqala yatshengisa ukuthi ZANU-PF iganyile ngoba uzananzelela ukuthi kule portfolio committee ePhalamende ekhangelane lezi zimali ezibhadalwayo andubana kuyikuthi iZimbabwe Electoral Commission ZEC iyaqala uku-announcer izimali lezi udaba lolungadlulanga ePhalamende. Kwasokusithi omunye undoda wakhona lesishoneni wayayichallenge e-court, i-court yarula in his favor isithi yena udaba lolu ama-charges lafa kweyo aphezulu kakhulu ngalwe ecutshungu lephalamende. Ithe ingena ke ePhalamende under this portfolio committee yekhangelane ngala ngama elections, kwatholakala ukuthi icommittee le ilabantu abangu 5, 3 abezanu PF, 2 abe CCC. Kwenzakala ke ukuthi abezanu PF abathathu laba baphasa isinqumo sokuthi hayi ama 1000 US dollar lawa which is equivalent to 20,000 rand lama 20,000 presidentially aqondile. Lokhu kusakubona thina kuyinto yokuqala ye-reading esiyenziwe iZANU-PF. How can three people decide for amanye ama-parties ngitsho angekho lasePhalamende anjengawethu? Kodwa sakunanzelela ukuthi iZANU-PF vele ngoba yiyo ebambe into zonke njalo izakhi lugatsha lwabo. Imali lezi ngoba bona bengamasela bazayenelisa ukuzibhadala, abantu abanjengathi abazukwenelisa. Kanti lisananzelela ukuthi last year umnyaka siya yaphela iZANU PF leTRIPC banikane ama $40,000 bakuthi ngamaloni eParliamente esingaziyo lokuthi ngamaloni ani kuthi ukuthi vele ngakwelinye icele babeziprepare ukuthi bona basebelungiselela ukuthi imali yokhetho bazabalayo abantu abanjengathi bazithole bengenelisa ukuphatheka njalo sizananzelela ukuthi iZANU iki yamenyezelwa kakhulu through Al Jazeera kuthiwa bakhiphe igolide ngaphandle kwelizwe okwathiwa iGold Mafia konke lokhuyana kuyasibonisa ukuthi bona balayo imali yokuthi bakhankase ngoba bangamasela ama-resources elizwe bathatha bewafake ebandleni labo ukuthi basebenze ubugwelegwele bokuqila ama-elections hayi engingakutsho babugandi ukuthi mina kulolu khetho akula lapho engiza contesta ngimi khona either ku-council loba ku-member of parliament uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku-member of parliament yona le imali ye-$1,000 kumbe R20,000 lami ngikhuluma nginje ngangelayo ngoba thina injongo yethu biyukuthi vele ama-candidates ethu wonke womthwakazi ama-MPs angene lama-councillors angene sidefende i-political space yethu kodwa ke bakunenzelelile ukuthi MRP iqhubeka igaina a lot of ground komthwakazi yikho bafaka imali lezo kwenzela ukuthi thina singenelisi ukuthi sincintise kulolu khetho
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le Mthwakazi Republic Party lokho esikudabalunye ibandla lesisi lithi esigabeni seMathibeleland North kuthuli phambilini kokhetho sekusele phose inyanga eyodwa nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho sixoxe lo mgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathibeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda
Matinothi Khathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elichumi lantathu akula ndawo lapho sengengezwa khona ukuthi sokuke kwangani kuba lo odlakela kumbe ukuba lokwethuselwa kwabantu njengoba amaphepha ethu sifayilile nje kuhle mbona ngani umsebenzi wethu siyaqhubeka kuhle ukutshela abantu ukuthi umnyaka wenguquko yiwona lo umnyaka weZimbabwe yomuntu wonke yiwona lo akukabila lapho ukuthi sezwa khona ukuthi kulomsindo kumbe kubelo kwethuselwa kwabantu ngaphandle nje kwalapha nalapha yana nje osobhuku lezinduna abangani khona yibo abangani bajujuzela abantu ukuthi khona bevotele iZANU PF kodwa ayinto encane leyo siya sizayilungisisa
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zulu
sisela mvumo thine sidingayo emapoliseni khathesi sokuyisikhathi sama elections idate lama elections selisaziwa ukuthi sichone sisiya kuthi emapoliseni sidinga lokho vele into yothwa ngamarathi asila sikhathi layo thina sesihamba sikhuluma ngabantu bebalutshwana soka kusela vele kudingekayo ukuthi sidinga abantu lapho kufunakala khona ukuthi khona senza amarali sizabazisa nje but asidingi imvumo yabo ngoba lesi sokuyisikhathi sokubana umuntu wonke ekhampeni
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla leCCC esigabeni seMathibeleland North kusenjalo iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zenduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminye iminyaka kodwa lokhu behlupheka abanye abatsha labo bathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula okungabasiza uEzra Chisa Sibanda uStudio 7 uvakatshele entaba zinduna wasethulela udaba olulandelayo
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu ozaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Asipromise abathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Sizo sicabanga ukuthi ukuzihlalela nje vele ungayi izihlupha ngokuyela inini. Kuyavota akungcunguyekela kuphela. Bali babuya sebefuna sibavotile sebefuna sikampi. Ini sibikampena futhi sibavotile. Ah, mina zendiniwe nje. Alenkati.
Ukoko uSerapiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asichiyagalolunye lambili 92 years old. Laye uthi ka 40 lonyaka.
Khulumi iqiniso kuhle mpela.
Eh.
Hayi sozinye.
Indaba.
Ngevote umuntu ongangezele kuhle basevalela le wokiki. Iwokiki ayisinike ukudla. Kanti uthi wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Kanti useza kulwa nabantu esesichaya ukuthi isayekele ngubude.
Umnumzana Big Boy Thabula ilunga lebandla leZANU PF. Uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangasalithandi ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami ngisalivotela ilami lena eselagugayo. Izibra.
Izibra.
Ngagugi ngavota
izaphu.
Izaphu yise.
Wasusiya nga.
Hayi ngasembuyela kuZANU ngoba yiye mphethele. Abantu bayisikila but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani. Esiyesithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka sesizwe khona lokho nje phela ukuthi lo ukuthi siyazilimela ukuze ngathi khona lokho sesihlupheka vele kusasa yangikhona ayikho nje mbonana nani labantwana lo mfazi. Ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho. Hayi uvoti asuzingekile. Asuzingekile noma ungaba yokwenzima kuvoti asuzingekile.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzonto kwamagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Siliphume. Ngiyadala ukuthi asisebenzi ngoba yale bondi bathi bondi abasalifuni. No job, no work. So sifunani khonapha. Akungitsheli into esifuna khonapha kuyini. Sidubeka sinje. Amakhampani avala asisebenzi. Azani sio ama benefit yetu watu hafani ama kiwa tamane kili mali ni kuhu mkabi. So he hate this attitude. Hei nzakala hizu mbapu zenge pejenda no estiniwe
osa kula yo uko ndani wata wali mnyaka kuzalo nga machuma mataru 30 uji ya nalabanya baki ama vodi lo nyaka ngoba ama vada hako na aganeti luto
azazi kutimu nase nchiche kwezi kate kumeda kwenye bafi kube inte wale fane
kina vile watu ya msa kula vile sasa yeke vile yazi sisa lile nka ngarete mwumse vile zakuna kwa
abantu abanengi bakhala ngemncele emitsha edotshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation bathi bakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo ke u-Alexander Mkandla ku-Ward 6 omele bandla leZANU PF uthi kala qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem abantu bakhala but then well akula into abangayenza ngaze bakhale but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe
ngimela sithu 7 ngapha intaba ziduna igama lami ngeza Jesus Banda
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote lenkonzo
asambeni madoda siyovota.
Siyabonga Ezra Chisa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izakhamizi zesiqinti seMount Darwin lapho ukudabuka khona umnumzana Xavier Kasukuwere zisithi azifuni ukuba uKasukuwere ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilo daba lokuthi umphathi ntambo zokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu uthuke abakumabandla aphikisayo ebafanisa lamahuhu. Leli libala elasetshenziswa iziphathamandla zebandla leZANU PF ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey,
Studio 7 lapha ngumoyo lambe ngicela lingibuzele lapho kuma baza wezanu PF ukuthi njengoba sifosa ukuya ema meetingini kuma rally wezanu may meeting iphela bona besiye ezindlini nabantwana babo china siqala ukungena iganga sifohla sisiye eBotswana busuku sitadi ngokudla sisiya eSouth Africa sijump Limpopo bayakwazi na ingwenya zisidla bona besifosa ukuthi siye ku meeting sebeyalala besidla thina sisiyaziphandela eBotswana naseSouth Africa ebusuku bona besiyalala lingibizela ukuthi uyakwazi nalo umabaza
ngibingelele abasakazi bonke abakwa-Studio 7 ninjani lo khuluma lana umandla wakwaShabangu kuzolecholotshwe ejezi lo baba lwezanu lethi imigwaqo yalunga sizungiswa ngaphi umgwaqo ulungiswa ngaphi imigwaqo imoto zethu zifike file ngenxa yale migwaqo yabo labantu imigwaqile umgwaqo lokhu yagcina ngosimithi uthi ubaba umnango wakho ubaba umnango wakho umnango wakho kwezwe akula nto enzomnango wakho umnango wakho aliphumi ikhehla phuma amakhehla wonke ezanu labo labo ubona abantu balweli ilizwe baphume akula nto ilizwe balilwela lwela wenza balwele ukuthi balibhuquze kanje belibhuquza bebhuquza ilizwe so ngathi kuthiwa kusemahlangeni nabasemahlangeni kunjalo awasela lutho ongasakukhanya lutho lokuthi umbekwako kwaba la mabele inkomo sezinyathele zanyathela yinto eyenziwa izanu izanu lokayiphume basi nezanu basi ngezanu kunizanu kunanto abatsha awuzalo mntanami lawo ethi pasi ngezanu ethi pasi ngezanu mntanami
Studio 7 otungamili bonke abasithathela uhlelo kanti sisenzani triple C sisenzani besiyithembe kangako isisenza ingcabangqozi into ekade singayiphangelelanga hayi triple C hayi mani hambisa indlela ngohlelo oluright ungathatha abantu baseharali ubalethe ngapha esindebeleni uthatha abangapha bale umuntu wesindebeleni katonke esindebeleni weharali katonke eharali mani hayi triple C mani ungenze njalo mani triple C esikuthembe kabi triple C sithi nguzo sikhulule egehlena hayi mani lokhu sisegehlena nawe thina sithemba ukuthi siyaphuma egehlena ngawo susibisela futhi egehlena triple C hayi mani triple C hayi indlovu wasekhezi bantu limfake kuphela utriple C loba nebheda limfake utriple C ebheda enjalo limfake kuphela sizame ukuthi sitshintshe kambe ungahlala usidla ngenyama everyday asike sitshintsheni mani sike sidla umfushwa hawu kumbe sidla amaqanda sike sitshintshe idiet
siyabingelela lonke balaleli bakwa-Studio 7 lani wonke ngo-Studio 7 ngelisinikeza indaba siyabonga ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi wonke ukuthi bakithi asihambeni siyevota siyevota sibili sivoteni ngobuningi ukuze sikhululeke eZimbabwe sivoteni ngobuningi shuwa ke sizameni sitshintshe siboneni uChamisa laye ukuthi uyenzayo nanxa kungamehlula sizamkhupha sizameni bonani zanu PF siyehlekile shuwa kunini yasikunini sisebenza laye lapho kunyaka yonke leyo ngu-40 something namhlanje ngikhulaba ngasithembisa ukuthi bazasifaka intara asifukeni bantu abasha sihambeni siyevota sonkenini siyevota singasebenzisa ukubandlululana ukuthi amashona ngokubandlulela sihambeni siyevota sonkenini thimu yeZimbabwe ukuze sinqobe siyabonga
hayi siyabona okwenzakalela izweni lakithi asali bantu be-Studio 7 zindaba kodwa hayi kodwa lokhu eselikwenza kanti amaphathi esindebeleni wona likhulumana ngawo nini abo-NRP labozapha amaphathi amakhulu likhulumana ngawo nini ngoba kumanje sekuyi-CC sekuyizanu phela yinto esilikhuluma ngawo and ku alukazi ubona indebele lisiyakhampela emashonali ngiyapho kuwakhuluma kuphela ku-Studio 7 alikazi libone umuntu wesindebele etshone ebutha lise amashoni emashonali wawakubona kuphi since elazalwa wakuwabona liphi ishona litshona libuthanele umuntu wesindebele wakuwabona bani osuke emathebeleni nje esiyakhampela emashonali wakuwabona bani umuntu wakuwambona mpela ongatsho ukuthi nango owatshone ebutha lise amashona siyabona lezi thombe yonke lento leyi siyabona amavidiyo ngubani kodwa lina liphizi ngamaphathi wakhona ngithiya amaphathi wethu abozapha aphathi esindebeleni awu-NRP amaphathi esindebeleni alikhuluma ufihi langawo kumanje ziya kuma-election siyabe sifuna ukuze ukuthi bebeyenza amarali kuphi manje baplanani manje bayenzani amaphathi esindebeleni yiyo sifuna ukuwazi kodwa manje selibhizi ngamaphathi eshona lendi kuphela kaswa izohlala si-anda amashona la ngoba manje uma likhuluma ngawo kanje bayabona vele ukuthi laba bantu babhizi ngani hayi zamanje ubhalansisani phela sike sizozaphu uvo lwabo sizwe i-NRP uvo lwabo ukuthi bathi ngoba vele ama-audio tals awavoti sikhuluma kabi ngezinye ezanu vele ngeke sikhulume kahle ngamasela lapho sike sikhulume ka
kanjalo ngabafundi lapho.
Ngiyabingelela abasazi nami bonke abesikudiyo sethu nomthintamile inkomo bonke nje. Ngibonge ithuba nami ngiphile ngendlela ngisana. Kodwa ukuthi lonyaka amazivota akasaba phansi. Kodwa ukhiphe lezamkhiwe hayi isikhathele kayide kuhlale emazweni ngaphambilela. Sesikhathele inkosi sesikhathele. Kodwa ngenze into e-right lapho. Eyi mina ukuthi ngizayenzela kuhlale ngizovota kahle nje ngiseliza iqembu elingasizane. Ngeke ngizophathela iqembu elingasizane hayi ngoba ngiphinde futhi ngasengazani ngithi kulaba bengivotela izane hayi inkosi nayo bavusise ngoba kukhanya ngathi bavotela ukuthi isihlupheka sizosiwo. Kodwa umuntu ovotela izane ngenkolo sukuye ngento e-right kahle khanda hayi ke ngabantu ababezocabanga kodwa into iyanjani la.
Sanibonani Studio 7 siyabonga indaba elisinika zona hlobo esithandekayo. Nathi ningabamba kanjalo kuze kube naphakade siyabonga kakhulu ngokuzalwa ngothando lokumasanda.
Studio 7 ngiyalibingelela ake lifunde lama message bantu phela kuningi ngifaka lingafundi ngilo mbuzo mpela ukuthi kanti abantu abasenyele ma kuthiwa khona bavakatshelwe nguye lo president wakhona lo mnanka kwangkhona lo uhambe ngani uhambe langa ngoba enyele ayikho imigwaqo phela enyele asikaze siyibone imigwaqo imoto zihamba endleleni uhambe ngani lo mnanka kwakhona bona bafika bejabulela umnanka kwaberoja umnanka kwa behlupheka kangaka kula bantu abahlupheka nje abantu baseplumtree hayibo vukani kabantu baseplumtree ake livuke emaqandeni lingarojwa umnanka kwa wayebuya namhlanje sekuthiwa vota wayengabuyi imali sifa endlala inkomo ziphela endlala zingela lapha ezinyatha khona manje hayibo vukani emaqandeni bantu baseplumtree vukani emaqandeni lingarojwa umnanka kwa lo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika elakwele France lingene kulanga lesihlanu kulo kutshengisela okukhulu okubangelwe ikudutshulwa kwesakhulayo ngamapholisa. Izindlu, izimota kunye lamabhizimusi atshisiwe, enye impahla yathathwa ngabantu kade betshengisela. Ukutshengisela lokhu obekulodlakela olwesabekayo kubikwa sokuchaphakele kumazwe angomakhelwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhibha ngoDube.
Udubo lwaqala kuyo leyo ndawo yokubulawa komfana kodwa ke kwase kumemetheka abantu sebebona ukuthi kukhanya ukuthi uhlupho olukhona kakhulu elizweni leFrance ukuthi abantu abanothileyo kukhanya ukuthi umkhandlu osuphakathi kwabantu abanothileyo labantu abasebenzayo kodwa abangathi basesempofu uqhubeka usiba mkhulu lo mkhandlu. Yikho osekwenze ukuthi sibone kusiba lalo mvukela osukhona eFrance okwenza ukuthi abantu kutshiswe izinto eziningi bavandalize izinto eziningi inxa yokuthi bazama ukuthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi bakhulumisane lo Macron kodwa ukhanya ngathi uMacron wayengafuna ukuthi ayilalele lento wayechaya indiva into le ayetshelwa ngabantu baseFrance izizalo zaseFrance ukuthi bathole idialogue layo. So basebebona ukuthi njengoba yena engafuni ukuthi abuye etafuleni ezohlala phansi bayenelise ukuthi bakhulume babe le dialogue lama-citizens eFrance abakhala ngezinto ezikhona njalo lezinto nje ezikhona ama-services akaphathwa ngendlela efaneleyo izinto ezifana le housing ama-accommodation abantu abanye abantu abala ma-accommodation abanye abantu isanitation kwezinye indawo akwenziwa kahle ngendlela kuma standards afanele ukuthi abe yiwo kodwa endaweni ezilabantu abanothileyo khona kuba lokuthi bayakhangela izinto zakhona i-service delivery yakhona iyenziwa ngendlela enhle kodwa kukathi ilizwe lonke leFrance nxa ukuthi abantu bayabhadala ama-taxes laba abantu abayibo bama-working class abayibo ababhadala ama-taxes abaningi yibo abangaphiwayo i-service delivery ekhanyayo ingakho sesibona kathesi sesiba lomvukela lo nje ngoba bathi bona abasoze bethi ngapha kuyibo babhadala i-tax eningi laba abanothileyo ababhadali i-tax eningi kodwa ke yibo abathola iservice engcono laba ababhadala ithekseni yibo asebe abaqhubekela phambili bebona besiba lodubo njalo baqhubekela phambili bebona ubumpofu babo kuloko busiya bukhula bukhula ngokuphela ngokuphela yiko sokwenze ukuthi sibone kusiba lomvukela lo
siyabona ubana udlakela lolu lubikwa soluchaphakela kumazwe angomakhelwane leFrance ukubona njani wena khona lokhu njalo kula khona ukuthi kumemetheke kuze kufinyelele indawo ezakini khona ngapho kwele Biltane
akumangalisi ukubona udlakela lolu luchaphakela emazweni ongumakhelwane ngoba abantu bayafunda bayabona indlela abantu baseFrance abakhondakte ngayo iboycott yabo leyo abatshengiseleyo kwitoyitoya kwabo lokho abakwenzileyo njalo bayazwisisa ukuthi lokho abakusolayo abantu beFrance basolani ilizwe elifana leBritain lilizwe elisase phakathi kweconfusion ikakhulukazi endaweni yeBrexit. Indaba yeBrexit yindaba elokho engingathi ukuthi yindaba elokho isasekhona bakhona abanye abalokho besayibasela ukuthi ngabe iBrexit le iyacitshwa ilokuzeni ilizwe leBritain libuyele futhi kwi-European Union ngenxa yokuthi sekulokho kwaba leBrexit. Ziningi izinto ezingasahambi ngendlela efaneleyo njalo ziningi izinto esezenzakala kuleli lizwe esezingathi ziyakhinyabeza abanye abantu ikakhulukazi abantu ababeke ukuthi mhlawumbe abazalelwanga kuleli lizwe okusekwenza ukuthi njalo lamanye ama-standards amanye sengathi asisiya ngokwehla ngoba kathesi iBritain yona ayisalandeli ama-standards ama-European Union standards isilandela ama-standards ayo eBritain so ngeke kuze kumangaze ngako ukuthi kungabonakala ukuchaphakela ukufika kuleli lizwe laseBritain kodwa ke elizwe laseBritain angiboni ukuthi kungaba lesixa esikhulu kakhulu esabantu abangakwenza ngenxa yokuthi leli lizwe abantu abaningi basebenza njalo abantu abaningi bababhizi ngemsebenzi kodwa ama-strikes siyawabona ngoba nxa singakhangeli katshana kamuvana nje inyanga ezidlulileyo sabona ama-strikes abantu abatshayela ezitimela sabona ama-strikes abodokotela labonesi noma ngithi abasebenzi be-NHS ababeboycotta ngokuthi ama-standards ama-working standards yabo awalunganga njalo lomholo wabo ungathi uphansi ngenxa yokuthi bekhangelela ukuthi isimo kathesi semali noma isimo sentengo yezinto isingaphi kodwa umholo wabo uqhubekela phambili ulokhu usasephansi ungakhujulwanga kodwa ke sabona uhulumende waseBritain ezama ukuthi akulungisise khona lokho kodwa ke siyazi ukuthi kusasekhona ezinye izinto ezidinga ukuthi zilungiswe okungenza ukuthi umlilo lawo lumathe kodwa ngeke uze ulumathe kakhulu ngezinga eliphezulu njengalokho esikubona eFrance.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi bangodube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esengilandi.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Yeah.
njalo ntethe ingoma kaSikhosana Buhlungu isigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba lilazi ukulalela ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.